sikhuluma nje sigqoke izikipa eziyi-green ezibhalwe lamakepesi abhalwe Welsh equals devolution, devolution equals empowerment, devolution equals democracy, devolution equals rights to education, devolution equals sustainable livelihoods, devolution equals good life. Esikutshoyo ukuthi ukuze ilizwe lilunge kahle kahle siya phambili. I-devolution akufuzanga ukuthi iphelele u-constitution kuphela. Kufuze ukuthi yehle iye ebantwini igxile ukwenzela ukuthi abantu lapha abakhona kumbe kusenkayi kumbe emrambinda kumbe kusensiza nothi khonale kwazakala ukuthi i-devolution bayiphethe ngezandla. Yikho sithi thina siyazi kamgceke ukuthi ngesikhathi sokubunjwa kwe-constitution entsha umgabe lo Tsvangirai bobabili babengavumelani ukuthi i-devolution ibe khona constitution. Siyazi futhi ukuthi babevayela phandle lokancube ukuthi angabe nguprincipal ngoba bemvalelele ukuthi wayesithi kube le devolution of power. Ngalokho-ke sithi namhlanje thina njengabantu beZimbabwe sicelebrate ukuthi i-devolution ikhona, njalo futhi sicelebrate ukuthi uWelshman Ncube ume wagxila ngesikhathi lamadoda amabili ezama ukuthi i-devolution ingabi khona.
Belinxuse obani kulontsheni le?
Bekunxuse ama-traditional leaders, bekunxuse ama-journalists, bekunxuse i-business community, bekunxuse i-civil society, bekunxuse ama-academics, labanye abatshiyeneyo abantu abale-influence ku-society.